umkhuhlane we-COVID lapha engikhona eGeorgia lakho lapha uyamemetheka njengakwezinye indawo kwamanye ama-states, ikakhulu lo okuthiwa yi-Delta. Ngingazi ukuthi kunganani, but hayi, ngokutsho kwabaziyo bathi hayi, uyakhwela uyaphambili.
Ubufakazi obukhona bukhomba ukuthi abantu abangakahlatshwa yibo ababanjwa yilomkhuhlane kakhulu kulezinsuku, njalo yibo abafa ngobunengi. Kodwa lanxa kunjalo, abantu abanengi lokhu bengafuni ukuhlatshwa. Ukhona ngapho bayahlatshwa yini abantu kumbe labo lokhu besala?
Lapha eGeorgia abanye bayavuma njengathi savunywa ukuhlatshwa, kodwa iningi labantu bayala. Ungakhangela okuvela kuhulumende bathi iGeorgia ingunumber 50 sedlula i-Alabama nje kuphela, okusho ukuthi sivele singaphansi. Iningi lakhona ungathi hatshi abafuni.
Indlela zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane zona ezifana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana nje, into ezinjalo bayazilandela yini kumbe lazo bazitshaya indiva nje?
Nxa uhamba lapha, iningi labantu uyabona ukuthi abasagqoki ama-mask njengoba uhulumende wathi. Nxa usuhlatshwe kabili, usuvunyelwe ukuthi ungagqoki i-mask. Manje iningi siyakwazi ukuthi abahlatshwanga, kodwa iningi elisemgwaqweni abagqoka ama-mask.